Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vunga njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 15 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga ledalela le-Senate yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni.
Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabe sikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Ibandla le-CCC selizeke litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba ukuxotshwa kwamalunga alo edalela ephalamende le-Senate ngomnumzana Singezo Chabangu.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi, ilolo lwama-summons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala.
Abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezidaladeni zeWashington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga ledalela eSenate yeMelika elihlala kukomidi yobona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe, uSenator Jim Risch usesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC. Umfundisi Tafumane Masaya wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni ukuze achiyane lokuhlukuluza amabandla aphikisayo lokwephula amalungelo kaZulu. Eloba enkundleni ye-X yayithiwa yi-Twitter izolo, uSenator Risch uthe ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende labasekeli bebandla leZANU-PF kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe laso sisole ukubulawa kukaMasaya, yena otholakale egongodiwe ngemva kokuthunjwa ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe emavuku phambilini kokhetho lwama-by-elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa i-Human Rights Watch, Amnesty International kanye le-Southern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene zisola kakhulu lobu budlova. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle eyenziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi ziphakame zikhulume, zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi uSenator waseMelika okhulumile ngalokhu esola etshe ebonisa lokuthi iMelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo ukubulawa kwabantu, kutshontshwa kwabantu akusiyo nto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala yikho kusilela. Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabe sikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abeSADC labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye umongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho kwenzakala layo ukuthunjwa lokubulawa kwabantu.
Ngilethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo kodwa laba bantu kubanzima ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese yoni negotiation into enziwa ngasese kodwa laba seyisigangi lesiyana okuthiwa awusefuna ukuthi ethathwe efakwe emphakathini. Isigangi esingaselanhloni. So ungabe ukhuluma layo emphakathini engasese akayiboni ingozi ekhona. Ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi name and shame. Ngoba uma ungahlala ukukhuluma labo ngasese baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukhiwi okuyinto engahle. So ngibona ngazathi iSADC ingaqhubeka ngana leyana into kaenjengikathawombe kodwa quite diplomacy. Lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezezanu PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-TRIPC lekubulaweni kukaMasaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho yikuthi izano yilibandla esilaziyo kanenginengi ekutshontsheni abantu, ekubulaleni abantu layo uhulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Balembali laba bantu balegazi labantu bemathebheleleni, balegazi labantu ngo-2008, balegazi labantu ngo-2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngobani omunye umuntu osowathatha umsebenzi wabo wokubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokho sizahlala sicabangela bona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejo likaZulu. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kwamalunga e-CCC lokubulawa kukaMasaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa kancane ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Lokhu kwenzakale izolo ngomva kokuba uTshabangu esexotshe amanye njalo amalunga edale lephalamende lawe-Senate alitshumi lasithoba minwembili 18 avalisa umsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalos Siziba, umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Amos Chibaya labanye. Bonke asebexotshiwe sebefika phose ikhulu 88. Idale le-High Court linqume ukuba ukuxotshwa kwamalunga la kumiswe kusahluzwa udaba lokuba uTshabangu ulamandla na ukuxotsha amalunga ebandla. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba e-Studio 7 uTabo Kancube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oye-High Court sisithi amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Tshabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadale lawa namhlanje. Edale le-Senate kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-CCC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, lo nkosikazi Wongai Thome. Edala le-National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedale lephalamende we-CCC umnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. Abe-CCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uTshabangu ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo, ngakho-ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba, Admochi Iyevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa, labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuzwa umbono kaChaba Ngubumbe omnumzana Kalipani Pokeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempelasonto, uPokeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalungu edale lePhalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Siyabonga Taboka, siphinde saba lethuba lokuxoxa laye umnumzana Kalipani Pokeni, isikhulumeli sikamnumzana sengizochabangu, ngesizwe ukuthi yena utheni.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi ilolo lwamasummons lo abahambisa enkantolo ukuthi akayena unobhala so luyohlalwa ngemandi kungakabi imandi hayi akakwazi ukwenza amanye ama records ngoba phela udaba solusenkantolo uke wangithinta futhi ummeli nje before ngibuya la wasethi kimi ayi usaxakekile kancane uzobuya kuye kimi ngicabanga kusasa nizobe sengile picture epheleleyo ukuthi udaba lolwano olwe appeal lungapi lalolu babuchabangu aluhaphise enkantolo njalo ukublocker lapha aba recallayo ukuthi ba bangacontest under triple C kodwa ake ngiphume nje kancane ngeke ngicomment nje lami njengomZimbabwe ngama recalls lawo ayenzeke namhlanje ngiyayiblame kakhulu abameli ba laba abantu abangama victims angicabangi ukuthi bayenza ukulungiswa njengabameli njengoba wayesethile ubabuchabangu ngesonto eqeda ukuwina ekhothi ukuthi ngempela uzoyenza amanye ama recalls okwabamisa ukuthi bagijime baye ekhothi bayemfaka interdictive so uchaza ukuthi ke ukuthi ukuthi abameli laba abawazi umsebenzi oloba kuyamele simkholwe obabuchabangu ma ethi yena hayi umongameli labanye ama inkokeli ama leaders bayavumelana lento ayenzayo into ayenzayo yiyo vele efunwa ibukhokheli le leadership ibukhokheli konke lenhlanganiso yakhe ngolwazi lwami lona oluncane angizwisisi ukuthi uzothi sizwe ukuthi kuthwa abanye abantu bazorecall ungathi usugijima enkantolo ke uthi hayi umuntu lwane sisazama ukulwisana naye uthi usazoyenza futhi lokho ngicela limise linabo umthetho
kulomfanekiso kamabona kude osusabalele enkundleni zokuxhumana otshengisa ukubana ubaba uChabangu wayesithi yena ibutho legugurawundi kalithunywanga libandla lezanu PF kahle kahle wayezama ukuthini la.
Ngiyabonga msakazi, ngibonga ithuba lokuthi ngiphefumule kulolu daba. Udaba lolombuza ngalo lwenzeke ngo-2018 no-2019 ngesikhathi kulale bayibiza iMuhlante Commission. Labe sengibazwile bekhuluma kuma social media bathi hayi obaba uChabangu labanye bakhe babesilwa ngokuthi kanti lina lizosibiza la lisihlaselana kufe abantu abangu-6 kuphela nasafelwa yi-over 20,000 abantu. Uzobona ke ukuthi siphiwe okuyiklipu okungafikile 30 seconds angazi ukuthi iclip liyana ibinganani so icontext yakhona kuzima ukuthi uyithole ngeshwa ke bengakatholi ithuba lokuthi ngimbuze ngalo lolu daba kodwa ake ngithi kuyaziwa umhlaba wonke jikelele ukuthi izanu yiye yabulala abantu bakithi isebenzisa istate ngoba yona yiye yayiphethe istate njobe isiphethe lamanje izanu yayisilwa lezaphu olobaba unkomo umdala wethu iso yathi sibulala ke ukuthi thina singabantu bezaphu singabantu bakankomo isebenzisa istate ukuthi unobhala nje njobe sithi ufuna ukunegotiate ukuthi kurelease ubaba uSikhala baba uSikhala usejele ubotshwe yi-state kodwa unobhala ubaba uChabangu usethe yena ufuna ukuthumela abantu bayihlala lo nobhala wezana waye bathumela kunobhala wezana kanti umuntu ubotshwe yi-state ngoba uyazwisisa ukuthi i-state si-acta nje ngoba kule zinto zepolitiki ngapha ezombangazwe ezi-include ini izana yikho siyakhuluma lobaba Obed Mpofu bengekakwenza uyakhuluma lobaba Obed Mpofu ifu bengayazi i-relationship between state nezana yikho nje esesithi hayi uyothumela i-delegation ngapha kuzana ngoba uyazi ukuthi ukuthi azaphume ngale akungeke kwenzeke engakunegotiatanga ngapha la ilokhuzeni izana even laba abantu bezana mawungababiza hayi angicabangi ukuthi langa ipika lento nje yebo emsakazeni kungangabi lula kodwa mawukhuluma la kuyaziwa lokho ukuthi iground ipolicy eyayingezano ya implementwa yistate basake abantu bakithi
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengizo Chabangu ozithi nobhala jikelele webandla le CCC Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usethengele indlu umahluli okhangelelwe lamuhla ukwethula isinqumo kudaba luka Henrietta Rushwaya. Soku kucala lakhe lokuzama ukususa igolide elizweni ngokungekho emthethweni leli phephandaba liveze ukuba lilobufakazi bokuthi umahluli uJustice Pisirai Kwenda waphiwa indlu ebiza amadola zinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngolwesihlanu olwedluleyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi ziphatheke kunhlelo zentuthuko yelizwe lazo lanxa zingahlali khona. Umnangagwa wethulela amazwi ekwele Egypt izolo. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sikho sendlela njalo. Kanti ke mbuze kahle kahle ukuthi lifunda ama record abantu abanjani? Ngoba kwakhona abantu abanama record afundwa everyday. Khona lo mdala lo othi gum gum gum. Ethi yakhe ifunda everyday. Kanti awethu afunda nini? Kanti alithathi hlangothi. Kusho ukuthi kukhona lapho wena alibatshela ukuthi alithathi hlangothi be understand. Mina ngi understand into yenu. Lisemsebenzini asebenzeni sonke lisebenza ngathi. Lathi sicelani imbono yethu ifunde. Kwazakala ukuthi lathi sikhala ngani senjalo yalapha ekhaya please ngiyacela cela nisebenzisaneni kahle
selibonani umsakazi alifuni insindo alifuni ukuza sikhuluma ngezinto ezidomisayo ukuthi lezi zinto zeqiniso kufanele sihlale sithembisana amanga sikhuluma amanga lokho esiqhubekela phambili sikhuluma ukuthi hayi koze kulungekila abantu bayaphela ukuthi bathathwa one by one one by one bethathwa yisitha esizayo babukile abantu siyabukela thina singamadoda singabantu emhlabeni sidalelwe khona ukuthi sibe sibuswa yilabo abantu abasithatha ngamunye ngamunye besibula kodwa lokho esithi sifuna i-peace thina sifune kulo asifuni imisindo sifuna ukuhlala ngokuthula yikuthula kwakobani ukuthi abantu bazebetshontshwa bethathela izithunzi zabo besenjengali kuthiwa kabaphile emhlabeni kufanele baphilele ukubukela imasiya legebeni lezo ziphila kamnandi ziyobe zibathatha ngawami ungakhuluma kuphela ukuthi kuhlole lokho abakwenzayo sokufanele ukuthi uyebulawa ngathibulawa futhi kungabi indaba zalo bangadama poison bathisana ama-poison bagijime baye e-South Africa yibo bodwa abakwazi ukuthi bayenzeleyo kanti thina kuyaze kube nini labe sile siyaze sithole khona ukuphila siconfide njengabantu sesabani ngalokho esibelethe ingane yini ukuthi kuliwa kuliwe kawani sekufana kulo
kwistudio 7 kwistudio 7 ngiyabulungelela lonke basakazi njani khona ngabo ngase-America bengicela ukuthi nanake ngitsho la mayelana la mapholisa akuleli lizwe abantu bayaphela bayabulawa ngoboma kube kuthiwa kuyamangalo emapholiseni khona kusazakala ukuthi amapholisa ngezampiya bona ababantu ababulala abantu kuye mangalwa kiwo futhi bona kuyibo abathunywa besiyabulala abantu ama-CIO aqeda abantu kuthiwe balimangele emapholiseni lisiyamangala kwesilwanini esiyiso esivele esiye sidla abantu kukhulunywa mihla ngemihla emapholiseni amapholiseni amapholisa akhona engalancedo angabantu abayibo abe-ZANU-PF akula security lapha eZimbabwe sizakuwa kuphela sikhala lokho esiphethe sibulawa sikhuluma kuphela kungalancedo ngiyabonga basakazi
salibonani basakazi nabalaleli bakaradio 7 hayi ibandla lezano lenze abantwana bezimbabwe baba yisizwe esidelelekile, isizwe esingahloniphekile. Siyadelelwa la esikhona, especially la eSouth Africa. Iningi labantu sesize sisaba nokuthi sizibize ngezibongo zethu. Ngeke usakwazi ukuzibiza ngesibongo sakho eSouth Africa ngoba bathi sitshontshe izibongo zethu, sitshontshela umsebenzi, sithathela imisebenzi, sitshontshe izibongo zethu. Wonke lokhu sikwenziswa yizalo. Yonke nje into eyenzakalayo kulele leSouth Africa kuthiwa ngamaZimbabwe. Ayizani sidelelise ngezinye izizwe. Mina ngazi ukuthi into iyakugcina nini nale. Kodwa ngicabanga ukuthi singabantwana beZimbabwe isikhathi sokuthi siphakathi.
Sizoqedelela lapha Studio 7. Wabe ukumanje nje uzwa kahle, uyezwa ukuthi abantu abathumbe le ndoda lesi eseyilele ayilale ngokuthula. Studio 7 ayilale ngokuthula, iqabana lilale ngokuthula. Studio 7 kade behamba ngemoto yezana ebuye itshintshe statement ethi abantu be-CCC abathumba abantu yabo bethuselwa. Kumanje loyo omkhulu wefazi uthi ugijima kubo Big Bridge lekhohlisa abantu, ekhohlisa abantu. Bazakwenzelana fazi, sikhathele phansi nani, ngathola phansi nani, phansi ngababulali belizwe.
Saibona Studio 7, saibonani, igama lami Emmanuel. Ngiyalibingelela lonke nje, sibonge nje, sibonga konke khonoko bona nje lokungahlali kahle kwelizwe abantu bakithi. Hayi, ilizwe selimoshakele kakhulu kakhulu. Bona abathabanga thabanga bona ababayenza into zabo zokuganga, badosela nalo mnangako icheko icheko umuntu wabo sakudala esifuna abantu abatsha manje.
Salibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela labalalela. Siyambongela ubhuti lo thiyena i-CCC ye-actor enxa ifelwe ngabantu. Kungcono ngoba ngiwa kaze kufe muntu, inyembezi bazibonela komakhelwane. Awukaze kube lethuna amathuna bayabonela komakhelwane. UNkulunkulu ambusise. Sengakhuluma njalo ayibulawa ngabantu kwabuhlungu. Ungagingi ukufa komunye umuntu kwabuhlungu. Ngibe sengiphendula abantu bemandebeleni. Thina sinje singamandebele singakhombeli uchamisa, sithi uchamisa usebenzisa amavesi lathi sisebenzisa amathunga. Siyake sibona abantu aba dala bezibese begqoka amabheji behamba ngamathenti phandle ngenxa yokuvuselela usiko lwakibo lapho abathembe khona. Uchamisa uwriter faka amavesi kulalapho kulokholo lwakhe. Lathi sithembele abantu abafileyo abasekelela ngegugrawundi siqedwa yizanu PF abazange bephakame. But namhlanje lokhu esikhuluma ngabo abantu abafileyo sithi bengavuka obani abalalayo izanu PF ibulala abantu. La namhlanje asikakutholi ukuthula, akula ku-actor esakwenzayo. Izanu yasibulalela abantu. But namhlanje uze umuntu esithi ochamisa bathule kodwa babulawela amalungu. Thina kufe abantu abangake emathabeleleni sa-actor na kulokuthula esakutholayo yini? Lanamhlanje inhliziyo ziyopha, izanu siyikhanyele. Sesisiza abaningi bethu seseqela ku-CCC, libhodlela ku-CCC ngenxa yokuthi izanu PF liyayesaba. Izanu PF ibulela abantu. Omnangagwa bahamba phambi kwethu, abanye sebezibajoyina izanu PF. Asizange sakuthola ukuthula. So kuyini esikukhangele ukuthi uchamisa akwenze kuzanu PF? Uchamisa ubhalele isadadi, wabhalela i-AU, wabhalela ezinye inhlanganiso incwadi. Yikho ku-actor khona lokhuyana. Kungehlula uchamisa kala amandla njengokuba lathi asweli ukuthi silwele izani bulala amantu bakithi esindebeleni.
Studio 7 njani lonke balandeli baka-Studio 7? Ya, ngilizwa lapha likhuluma ngosengezo Thabanga. Akula muntu okuthiwa ngosengezo Thabanga. Lapha kwaba lesitsotsi sezani sayenzayo. Sasebenzisa ibizo sengani kulo muntu othi yena umlandeli we-CCC engosengezo okuthiwa ngosengezo Thabanga. Kuzodisturba ibandla le-CCC. Akula muntu okuthiwa ngosengezo Thabanga. USengezo Thabanga nxa ufuna ukonti kakho wonga umuntu oyazi uSengezo Thabanga lalapho ohlala khona, batsho ukuthi uSengezo Thabanga uhlala nga wambona endaweni enje. Even ikhangela le khodi kakho kakuye, akula muntu owade wabona uSengezo Thabanga ikhodi. Yabona ngamaphepha kuphela elokhuzeni ukuthi yena ngumlandeli we-CCC. Amangalana into zezanu lezana abazenza ey'cathele futhi benzele ukubuzo uSengezo Thabanga. Akula muntu odwa uSengezo Thabanga. Even uChamisa ngambuzo ukuthi uSengezo Thabanga uyamazi amazi.
Studio 7 angibingelele basakazi nabakho nakubalaleli lapha ekubani endaweni yaseJulia. Ngifuna ukuthi-ke ngikhulume kulo baba lo kuthiwa ngukuta kwaShamsaka lo wefazi othi
yase South Africa ikhona inhlanganiso yengebhasi. Akakasitshele ukuthi yiphi yakhona. Ifazi leyi udoti wentoloko uhamba kuthusela abazali ekhaya besenzela ukuthi bavotele izana. Moyi ifazi leyi angiyazi ukuthi yona phila kuphi umhlaba. Ukuthi uduko oluseZimbabwe kangibonini. Bahamba besenza sengani iZimbabwe ihleli kahle. Bona nxa besutha ngithi basuthiswa imali leyo abayiphiwayo bentshontsha ama-resources ethu. So bengahambi belokhu betshela abantu ukuthi yeyifazi right. Bahamba bethusela abantu. Kungani kanti nxa kuvotwa vele kuba nabantu kusiba nabantu befazi ngaphandle kwama-stations babefunani. Behamba bethwele imali ezokuheha abantu.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Njalo umongameli Isaac Herzog we-Israel akhulume ekumabonakude labakade betshengisela. Umongameli Joe Biden welemelika uthi ulethemba lokuthi ababotshiweyo bazakhululwa. Umanyano wamazwe womhlaba we-United Nations uthi kuyadanisa ukwenzakala eGaza, njalo inhlanganiso ye-World Health Organization ithi isibhedlela esikhulu eGaza asisasebenzi. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Moringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika.
Hayi, into ehluphayo lapha nge-Israel le-Palestine ikuthi izihlobo. So ma kuchayawana vele akula ngathi ama-referee angangenela inkinga ephakathi kwama-cousins. So siyakwazi ukuthi into leyi yaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli. Awuqalanga izolo recently. So uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele awuzabe kube le peace engathwa ile long time. So ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways, ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli we-America okwakathesi la sekhangelela ku-2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababencedile ukuba nguye umongameli for 2020. So laye uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel umongameli Joe Biden wemelika nelizwe lemelika nje jikelele? Kungabe kusitshoni ngomkhankaso wakhe lamathuba akhe ukukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. IAmerika okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine, no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine, i-Amerika izabe ilokhu imelabo for the long run. Hayi, siyabona ukuthi vele ukukhitshwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO kuzaba kulama conditions, ngoba sesibona ukuthi i-March lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani, ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana phakathi kwe-Israel Palestine le Hamas. La manya maqembu lawa akade sechaywa yiAmerica eSyria athiwa sekelwa yiIran. So kuyabe sokungathiwa sokuza chaywa impi eziningi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yiIran leHamas lamaHouthi ngathiwa sokulabantu abaningi abaphonguChina khona ngale Middle East. So imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward. So hayi siyabe silokhu sikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringa ingcwethi ecubungela izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilunga ledale lesenethi yemelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Ibandla le-CCC selivake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.